lapha vele ngitshele ukuthi uhulumeni wethu vele kunabantu abangalaleliyo ngoba singakhangela nje i-basic economics ithi yona nxa ungayengezelela imithelo kuba lokuzibamba ama-expenditure akula umnotho okhula ngama-tax umnotho ukhula nge-productivity ngabona besithi bona kwakhona igolide likhona eliningi kanti ingwane vele kusuke iqondana labantu abama-US dollar siyazi ukuthi sezingela bona abama-nosco account ngoba yibo abantu abathembekileyo abayabele izimali zabo
pho lokhu kutshoni kunotho yelizwe kuzaphazamisa kanganani abathengi
kutsho ukuthi vele umnotho waleli lizwe usungizwa ngama-US dollars i-multi-currency yikho bevele bengafuni ukuthi bayikhiphe i-circulation ku-multi-currency basket ngoba bathembe khona ukuthi ama-export profits ne-diaspora imali ezingena eze-diaspora lezana yizo ezingafinansa ama-budget deficits abo so yikho i-US dollar iza kuba ilokhe iyintonga esetshenziswa nguhulumende kumbe ngabantu bezimbabwezulu ukuthenga le-investment kodwa-ke engitsho yokuthi-ke ama-electronic transfers amaningi aqondane izulu uqondane le-visit ngoba akula bantu abaningi abalama-nosco accounts sokuzakutho ukuthi-ke kuza kuba labantu abathi khona abasasebenzisi imali yethu lapha ekhaya sesisebenzela ngaphandle kwelishe kuthengwa ngaphandle kwelishe
ngokubona kwenu libona sengathi nxa sikhangela intengo yezinto ngama-US dollars ingakhwela na ngenxa yomthelo lo
angikhona ukuthi ukukhwela kwentengo yama-US dollars kungaba ku-visible okunganani ngoba engisho ukuthi phela ama-transfers akhona amaningi aqondane nama-US dollars singabe sikhangelele omari o-impact labo i-cocash kodwa abantu abaningi abalawo ma-US dollars osobhizinis bona ngwawo nxa kuvele kulo mthelo kumbe ngumthelo wama-electronic transfers kumbe ngumthelo we-VAT kumbe umthelo we-customs bayajikela nje kuzulu kulaba abathengayo
lokhu baba ngwenya akusoze ubangela ukuthi abantu abaningi bafune ukusebenzisa imali ebambekayo i-cash kulokuthumelana izimali na kanye lokusebenzisa amabhanga
lelo liqiniso kodwa phela njengoba siyazi ukuthi ukuhamba usiyathatha i-cash ebhenki lakho kulo mthelo lwama-bank charges